bekade kaphela kobulawayo kunzima kakhulu ngoba kulokulahlekelwa zimpilo kwabantu thize ungakhangela njengabomama emathenethi kulo kunzima namanesi anjalo vele kuyafana nabakhaleli akenze umsebenzi wabo ngendlela eqondileyo omama laba aba-operatiwe bafika bethele nzima njengaba nesithuba lokuba sempilo sikulikusukwana zonezo ngale emathenethi hhayi kunzima kakhulu kunzima kuwo wonke umuntu ikakhulu ophakathi kokugcikeni obulawayo kubuhlungu akunandlela yokuthi singaphila njani sesaba sibekwesabeni ngabona umuntu sedula sisesaba ukuthi hayi nxa engadlula esesele ukuthi athulisize kumadokotela
izibhedlela zekhansili-ke singathi ziyanceda lapha
izibhedlela zekhansili-ke ziyanceda kodwa phela yikho khona mhlake sasikisho ukuthi abake bavule 24 hours bengavuli lokhuyana kokuthi khona baphonge ukuvula khonokho sebeshayisi ngoba uyabona iningi labantu ligcine busuku kakhulu okokuthi vele angaze umthwale umusempilo ngakhe ayefika kunganadokotela kusebenzi kodwa nxa ebuyile lapha ekliniki ulowunesi lulodokotela isiziya lithole yikho sasikhala ngokuthi ngakuvule 24 hours for 7 days ezeviki yonke hayi khona ukuthi kuvale kodwa hhayi bahamba besiyalithola isizo lona lolo
bathola amaphilisi lokwelatshwa lakho konke zingcono yini kulalezi ezikahulumente
ngoba emaphilisini kunzima emuthini kunzima kakhulu uyathola khonokho ukuhlolwa kodwa iphilisi kumele uyozithengela khathesi njenje bengikhuluma nomunye umama obenzela ukuthi yena awusehluleka ukuyilaphisa amehlwa ngoba yehluleka ukuthenga umuthi wokuthontisela awubhalele ngudokotela okuthi athontisela amehlwa aselawo ithiwe uyi-$100 okuyi-500 kumbe futhi akufiki la ku-500 kwesi sikhathi uyahamba ufike uwaphiwe kwesi sikhathi uhambe uthi ubhalele umuthi hambe uyozithengela khonapho umuntu uyabe engalamali yokuthi ayothenga wona lowo muthi kuba nzima kakhulu kogulayo kumbe kogulelwa
sike sezwa uhulumende sithi kuza kuba labanye abancedisayo abavela kubutho bayabonakala yini
bengingakababoni bengingakezwa ngabo ukuthi bazaba khona ishuthi bengaba khona ngoba ngicile mina kuviki liyana bengakakhalala abantwana umsebenzi kodwa vele babekutshengisa ukuthi vele bakudoflo bakhaleli kunzima kakhulu emathenethi yikho ngengakutsheli ukuthi lanxa bebesakhona bebengakakhalalikhalali bebinzima ukubabona ukuthi vele kabafuni baningi baphume begula babuye emakhaya bagula mina ngigulelwe ngilasisizathu engasitsho ngoba ngigulelwe umntazane wami obekelethe nge-operation ugule ngisendlini lapha ngasebeza gadalala ngaba nzima ukuthi ngimsize kuyonakala kakhulu mntanami khonaphana emathenesi ngoba uyakwazi ukuthi omama abaningi ngomamanyana abancane abanye babe bengakwanisi ukuthi bazibelethele bodwa kumele benziwa ama-operation.